Siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 Nhlangula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sase-Washington DC. Elingali tshona njani izilukanindaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengeZimbabwe Union of Journalists izuthi akusithathanga kakuhle ukuthi omunye wethu owesandemeli ubothiwe, njalo sizwa kuthiwa uDumisani Mleya weZimbabwe Independent uyadinwa amapolisa.
Amapolisa eHarare abopha umhleli wephephandaba leThe Sunday Mail umnumzana Edmund Kudzai.
So sifuna ukuthi uhulumente ancedise kakhulu lezo baze bawumbe umthetho wabo omuhle okuthi abantwana balege bayekele ukuabuse.
UZulu wethesa imithethwandaba izinduna amapolisa kanyela bezokholo umlando wokungethembeki phezu kokuphathwa kwendaba zokudlwengulwa kwabesifazane labantwana. Abalwela amalungelo abantu abaphila legcikwane lengculaza bathi lanxa amaphilisi okulwisana lo mkhuhlane lo ama-ARVs esetholakala ngcono kula imitshina yokuhlola i-CD4 count iyasilela. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa khona napha kulo msakazo we-Studio 7. Amapolisa eHarare namhla abophe umhleli wephephandaba leThe Sunday Mail umnumzana Edmund Kudzai, njalo abikwa bedinga umhleli wephephandaba leZimbabwe Independent umnumzana Dumisani Mleya ngamehlo abomvu. Kuthi kobulawayo indlu yomhleli wephephandaba leThe Chronicle umnumzana Mduduzi Mathuthu igqekeziwe ngabantu abangaziwayo bathatha impahla etshiyeneyo egoqela amabonakude, ukudla kade kusendlini makhaza, ifriji kanye lempahla zokugqoka. Iphephandaba lebulenjini leHerald lithi amapolisa kade ehlome ngemibhobho angene ngamandla ehofisini kaKudzai evela mswela emzini wakhe athatha impahla etshiyeneyo egoqela amakhalekhukhwini, imitshina yamakhompyutha le-DVD ebilotshwe ukuba ngeyomhlangano webandla le-MDCT. Lanxa iStudio 7 ehlulekile ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba, abazi ngokwenzakalayo bathi uKudzai ucatshangelwa ukuthi nguye wazakala ngokuthi ngubabajukwa ebulenjini beFacebook. Bathi njalo wetheswa amacala abalisa ukufuna ukugenqula umbuso weZANU-PF lokweyisa amandla kamongameli. Kuthi emahofisini ephephandaba leZimbabwe Independent amapolisa abikwa engene athi adinga umhleli uMleya yena okukhefu, kodwa bala kuchaza ukuthi bamfunelani. Kodwa iziphathamandla ze-Independent kazivumanga ukupha ikheli kaMleya. Izehlakalo lezi zilandela imbiko kamongameli Robert Mugabe lapho athuka kona umphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo ngokuqatsha abahleli bamaphephandaba kahulumende ababethuka ibandla leZANU-PF bengakalisebenzeli. Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba umnumzana Foster Dongozi uxolo. Umnumzana Foster Dongozi utshele Studio 7 ukuthi bayadaniswa kakhulu isehlakalo lesi.
Thina njengeZimbabwe Union of Journalists izuthi akusithathanga kakuhle ukuthi omunye wethu owesandemeli ubothiwe, njalo sizwa kuthiwa uDumisani Mleya weZimbabwe Independent uyadinwa amapolisa, njalo kuyikuthi lo ephethe iphephandaba le-Chronicle uMduduzi Mathuthu laye ugqekezelwe endlini yakhe lamhla emadabu yakusa. Singasazi ukuthi laye kube ngumuntu yini odingwayo. Ngakho-ke siyakusola konke lokho okwenzakalayo. Into esabisayo kakhulu ukuthi abantu balandwe ezindlini zabo, abantu abaphethe ingwagwa bethathelwa impahla yokusebenzisa. Ngakho-ke ngamafuthane sithi asonto enhle yona le yenzakalayo, ikuqhubeka kwemisebenzi yokuhlukuluza intatheli zindaba ngokubona kwami nxa lokhu kusenzakala ukuthi kuphanya kuyukuthi indaba yamabandla amahlangothi ezijime eziphakathi kwebandleli kusake lezanu p f ezilisana ngokusebenzisa intatelo zindaba
zona izizathu ezokubotshwa kukamnumzana kudzayi like lazizwa yini
asikizwa yikho thina sikhuthaza ukuthi amapholisa kumbe uhulumende ngokuphazima kwiso bazisi uZulu ukuthi ibambe ubotshelweni kumbe udingani emapholiseni lokuthi umleya udingelwani lathi asikizwa lathi sabe sifisa ukuthi hathi kunokuthi umuntu aphilele evalweni batho ukuthi bamdingelani
lo-ke ngumnumzana Foster Dongozi unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba iZimbabwe Union of Journalists iZUJ ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. UZulu wethesa imithethwandaba izinduna amapholisa kanye labezokholo umlando wokungathembeki phezu kokuphathwa kwendaba zokudlwengulwa kwabesifazane labantwana. Lokhu kuphuma emkhosini wokuphawula okusemthethweni uhlelo lokulwisana lokuvimba ukudlwengulwa kwabesifazana labantwana oleZimbabwe National Plan to End Rape and Sexual Abuse. Okunengathi kuzweni kuntathela izindaba yethu Mavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ndiani waronga izvi
mari wakanaka.
Ndiani waronga izvi
mari wakanaka.
Ndimari wakanaka.
Lokhu yikucula kwabantu emkhosini lo wokuphawula okusemthethweni uhlelo luphezulu kungenziwa uqeda udubo lokudlwengulwa kwabesifazane labantwana owenzelwe eHarare International Conference Center lamhla. Obe umhlonitshwa kulo mkhosi umsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mjuru ukhuthaza uZulu ukuba amanyane ekulwisaneni lodubo lolu. Wathi lwedlula ukubulala umuntu waveza njalo ukuba inani labadlwengulwayo nsuku zonke lokhe liqansa nxa kukhangelwa imibiko abayithola emapholiseni mihla yonke. Ukuphawulwa kwalolu hlelo kwenziwa ngesikhathi kule mbiko yethusayo yokuqanza kwenani labesifazane abadlwengulwayo ikakhulu abantwana abaphansi kweminyaka elithumi lambili. Umphathi ntambo wendaba zokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa kanye lentuthuko yabesifazane unkosikazi Opam Chinguri yena usole ukwenza kwabezokholo ethi abanye babo sebelandela imikhuba engahambelani lombhalo esatanism. Wathi lalokho okulandelwa ngabokholo lwesipostori okokuthatha abantwana abancinyane babenze omkabo kuyikwephula ilungelo labo ethi lakho kuyikudlwengula. Abameli bedale lephalamende labantwana abekade bekulo mkhosi batshengise ukukhathazeka phezu kwemithetho engalukhuni yokujezisa abatholakala belecala lokudlwengula abantwana. Aqhubeka ethi kusobala ukuba abathonisa amacala kanye lamapholisa bakhanya bevikela abalemali ukuze bangavalelwa lanxa kusobala ukuba badale amacala esabekayo. Unkosazana Rachel Shambare, ummeli wesigaba seKambuzuma eHarare edale lephalamende yabantwana, ukhuthaza uhulumende ukuba alalele izikhalazo ezivela ebantwaneni. Kuthi uye nindunduma omela isandingdele kuleli dale yena usola ukwenza kwabezokholo abanje ngamapostori eJohan Marange abathatha amantombazana amancinyane bebenza omkabo wakhuthaza uhulumende ukuba athatha amanyathelo alukhuni ngoba lokhu kungenye indlela yokudlwengula. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane eye Women Coalition in Zimbabwe unkosikazi Virginia Mwanikwa uthi kuyinto edanisayo ukuba basesekhona abadlwengula abantwana becatsha ngezokholo wathi kumele bajeziswe kanzima abenza lokho. Lokho kugcizelelwe unkosikazi Sarudzai Washaya wenhlanganiso yeZimbabwe Women Development Trust njalo eyisakhamuzi sasemzini weWesley eHarare.
Dzela kusuthisa abantu especially abafazi. So sifuna ukuthi uhulumente ancedise kakhulu lezo baze bawumbe umthetho wabo omuhle okuthi abantwana balege bayekele ukuabuse.
Usole ukwenza kwabezokholo unkosikazi Washaya ukubalisa abesipostoli esithi kumele lo mthetho ube lukhuni ukuze kuphele ukudlwengulwa kwabesifazane labantwana.
Sifuna ukuthi umthetho uncedise kakhulu ukuthi abantwana laba baze bayekele ukuabuse because especially amachurch abaye bayenza okunye okuthi abantu babaningi abakwazi ama-constitution abo. Ama-constitution abagcindisela abantu
echeshini so sifuna ukuthi uhulumende ancedise kakhulu
uzulo bekulomkhosi ubeka izinduna lazo umlando wokuphatheka emkhubeni omubi wokuthatha abantwana abancinyane bebenza omkabo bethi lakho lokhu yikudlwengula kodwa oze emele izinduna umnumzana Fortune Jarumbira uthembise ukusebenza nzima ukuluqeda loludubo lokudlwengulwa kwabantwana inhlangothi zonke zempilo zikhuthazwa ukusebenzelana ukuqeda loludubo lokuba imithetho ikhangelwe ukuze bajeziswe kalukhuni abafunyanwa belamacala okudlwengula besifazane labantwana ngimele Studio 7 ngiseHarare ngiMavis Gama. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abalwela amalungelo abantu abaphila legcikwane elibangela umkhuhlane wengculaza ele HIV bathi lanxa amaphilisi okulwisana lo mkhuhlane lo wama ARVs usutholakala ngcono kula kuqala imitshina yokuhlola iCD4 count yokudinga ukubona ukuthi amasotsha avimbela ukumemetheka kwegcikwane leli akusibanga siphi iyasilela. Umnumzana Opet Banda olwela amalungelo abaphila laleli gcikwane uthi abanye sebehlale phose umnyaka bengahlolwanga emithineni le okungaphazamisa indlela okufanele belatshwe ngayo.
Imithina leyi imilutshwane. Abantu asebengene ehlelweni asebenathi amaphilisi sebaningi. Isiyandelwe ngokungakhangela ukuthi isibhedlela se-government njengako eZimbabwe kobulawayo kanye nokuthi silayo empilo le-UBH. Bese sikhangela abantu abafuna ku-CD4 count. Bese sikhangela ngapha ngakubulawa i-City Council. Nabo balayo umtshina kodwa baningi abantu abafuna abamele bayenze i-CD4 cell. Sisaqalisa uhlelo ngokuthi ngeva nje kwe-6 months wakumele uthathe i-CD. Asokusiya ngokuthi usube lesikhathi esinganani unathe amaphilisi abanjengathi sesingene phose ama-8, 9, 10 years. Kanye ngomnyaka. Bayacela ukuthi hayi bafuna ukubona ukuthi sibili i-CD4 count iminjani ngoba kuyabancedisa ukuthi babumonike bebonke amaphilisi lawo owanathayo ayasebenza ukuvikela i-CD4 count amasosha komzimba ayanda yini ngoba nxa esehla sebekwazi ukuthi kukhona ongabe akuhambi kuhle ngoba kungaba khona kumbe iphilisi elingahambi kuhle bahle khonapho bahle babumonike. Yikho ukuncedisa kakhulu nge-CD4 cell count.
Khona ukuthola amaphilisi lawa ama-ARVs. Asetholakala lula njalo imikhuhlane leyi eminye ehambelana nomkhuhlane wengculaza bakwelatshelwa lokhu yini bezuze la maphilisi abo?
Mina engikwaziyo ngeqiniso sibili. Nxa uhambe esibhedlela ngoba kuyakhuthazwa la kuma-counseling sessions ukuthi noma unathe amaphilisi kunjani nxa kungavela ezinye izibonakaliso zama-opportunity infections. Kulilungelo kuqakathekile ukuthi ubike noma unathe amaphilisi kwenzela ukuthi lawo bakunike amaphilisi ayelaphani ama-opportunistic infections ngoba bayachasisela sibili ezibhedlela ukuthi ama-ARVs kanathi ama-opportunistic infections wona amelana legcikwane. Xa kuvuka ama-opportunistic infections kumele bakunike i-treatment eqondane lama-opportunistic infections.
Lo-ke ngumnumzana uBeth Banda olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Lanxa kule nkulumo eziningi-ningi ngohlelo lokuthuthukisa imitshina yokuhlambulula amanzi anathwa izakhamizi zeHarare osaphethe isikhundla sikamabhalani kukhansili yaleli dolobho unkosikazi Josephine Ncube wazise ukuba luyaqhubeka kakuhle njalo luzagqitshwa ngesikhathi esibekiweyo lolu hlelo. Okuningi asikuzweni kuPraxedis Jeremiah esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma lequla leziphatha amandla zika hulumende lentatheli izindaba elethekelele endaweni ehlanjululo amanzi eyemoton Jeffrey lamhlanje unkosikazi Ncube uthe lolu hlelo olusungulwe ngomnyaka odluleyo luyaqhubeka kakuhle akulankinga njalo ngendlela oluhamba ngalo lulakho kugqitshwa umnyaka ka 2016 ungakafiki. Umnumzana Zhang Jin, umsekeli womqondisi wenkampani eqhuba umsebenzi walolu hlelo eChina Machinery and Engineering Corporation eZimbabwe, uthi ukhangelele ukuthi konke okuzasetshenziswa kulolu hlelo kuzaba sokukhona elizweni ngenyanga kaLwezi. Uthi yena uyakwazi ukuba nalolu hlelo luqhakatheke okungakanani edolobheni leHarare, njalo ubona njengenkampani bazazama ngazo zonke indlela ukuba nabasebenzi katalala ukuze izakhamizi zaleli dolobho zithole amanzi amaningi njalo ahlanzekileyo. Unkosikazi Ncube uthi lolu hlelo luza kwehlisa inhlupho ezibhekana lezakhamizi zeHarare zokusilela kwamanzi, njalo kuyadingeka ukuthi kwakhiwe amanye amadamu ukuze inhlupho lezi ziphele. Uvumile kodwa unkosikazi Ncube ukubana kwaba liphutha ukuthenga izimoto ezingamashumi amahlanu lamabhasi okuzamela asetshenziswe ngabayabe besebenza kulolu hlelo. Kodwa ke umphathintambo wentuthuko yezabelo umnumzana Ignatius Chombo okade ekhona kuleli qula kanye lomunye umnumzana Xavier Kasukuwere umphathintambo wezamanzi bathi kababoni olutho olubi ngokuthenga kwalezi mota lamabhasi ukuze lolu hlelo luqhutshwe ngemfanelo. Umeya wedolobho leHarare umnumzana Bernard Manyenyeni ubikwa sowakhetha iqembu labantu abamele bakhangelisise ukuthengwa kwalezi mota lamabhasi ikhansili. Ujombo uthi ikhansili ikhululekile ukuqhubeka ngokucubungula kwayo, kodwa ngokufakaza kukankosikazi Ncube Lojin kusobala ukuba nalolu hlelo luqhubeka kakuhle. Umsekeli kameya umnumzana Thomas Mazuva layo kade ekhona uthi lanxa konke okukhulunywe ngunkosikazi Ncube Lojin kumqotho, bona njengekhansile bahlolisisa intengo yezimota lezi kanye lezinto zonke okumele zisetshenziswe kulolu hlelo. Enye ingcwethi ephakathi kweqembu elihlolisisa ukuqutshwa kwalolu hlelo umnumzana Peter Morris ubikwa esevele wazisa ikhansile ukubana yachaphaza imali ekuthengweni kwemishina lezinto lezimota lezo zokusebenzisa kulolu hlelo ngoba intengo ehlawulelwe lezi zinto ibiqonge kakhulu. Lolu hlelo lubikwa luzasebenzisa izigidi ezilikhulu lamashumi amane amadola okuyimali ekweledwe kwele China phansi kwebhanga layo ele Export and Import Bank. Ingcwethi zezenoto ezigoqela umnumzana Masimba Manyanya uthi kunenge okungacacanga enhlelweni zonke zentuthuko eziqhutshwa elizweni ngabe China, ngoba kuyimvama ukuphiwa kwabo imisebenzi kungaqalanga kwadingwa kabanzi abangenza lowo msebenzi ngcono. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, New Praxitis Jeremiah.
Lingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awo 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz. Kustudio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela udubo lokuqonga kwenani labesifazana labantwana abadlengulwayo. Ake sikhangele indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhetho lwakwele-Liberia olwe-midterm lanqanje luza kwenziwa ngomfufu lonyaka ukuxokozela kubikwa sokuqalile njalo. Umnumzana Christopher Neyo webandla eliphikisayo wethese umongameli Ellen Johnson Sirleaf umlando wokufuna ukumngcolisa ukwenzela ukuthi kungene umntanake uRobert Sirleaf. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lokulondolozwa kwenyamazana zendle kwele Mozambique zikhuthaza ukuthi kuthathwe amanyathelo aqinileyo okulondoloza indlovu kulelo lizwe. Iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe eziningi sezivumelana lenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane ukuthi kumele kuthathwe amanyathelo alukhuni awokuqeda udubo lokudlwengulwa kwabesifazane labantwana elizweni olulokhe luqhela. unkosikazi kamongameli uGrace Mugabe usanda kwethula umbiko osolwe ngabanye abantu abanye njalo bemsekela ekhuthaza ukuqhunywa ikhanda loba ukuqhunywa izitho zabesilisa abatholakala belamacala okudlwengula. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela ilungelo labesifazana njalo engowenhlanganiso yeWoza unkosazana Makodo ngamahlangu lesiphathamandla senhlanganiso yePadare enkundleni umnumzana Zipho Ngipho Ndebele. Umahlangu usungula lingxoxo esithi obhinya kumele bajeziswe kabuhlungu.
Yalo lidaba olibhahileyo njalo lizisisize kakhulu oliphatha uzulu omningi eZimbabwe and siyadanisa ukuthi kalukhethi ukuthi ngongakanani uyathola ukuthi abantwaneni iminyakeni emincane kuma kususela ezinyangeni kusiya kuwogoga abalama-8 something yezo basalokhona libhahile sile kuzisa ubuhlungu kakhulukazi ukuthi lanxa singaba le mithetho ekhuluma ngokuthi wena zama ukuthi ikhusele zile odlenguleni lokho kuretheni lokho kodwa sinazelile kube sinazela ukuthi imithetho kumele ibe lokuzimisela lezenzo. Imithetho ingaba imithetho esebhukwini kodwa nxa kungela kuthisekela phakathi ukuthi yenze isebenze asizisebenze izaba imithetho nje esebhukwini.
Mnumzana Ndebele, ulubona njani lolu daba?
Udaba lolu ludaba oluhluphayo kakhulu elizweni laseZimbabwe lapha nawonke umuntu kubana sibambane sizame ukuliqeda. Ungalukhangela udaba lolu sile mithetho eminingi eZimbabwe ezama ukuvikela abantu kukho konke khona lokho okwenzakalayo. But ngalukhangela ingani kayisebenzi ngendlela okukhwela ngayo. Ngazizi amakhethi awokudlwengula kwabantu besifazana ikakhulu labantwana sekungani sekuphezulu kakhulu. Okina singasakwazi into yokuthi sekudlwengulwa kakhulu kaphesumbe abantu sebezisonke kakhulu but amakhethi angikhona ayakhwela kakhulu and okuhluphayo ukuthi kwesinye isikhathi yanazeke ukuthi nalowo muntu odlwengule omunye uthole ngani kavuma ukuthi kakunanzelela ukuthi kuyayenzileyo icala elikhulu kanganani. So I think kumele sizame ukuthi sikhulumisane labantu bananzelele ububi ababenzayo ubuhlungu umuntu abuthiyayo emuntwini amrephileyo ikakhulu. So kumele njengama-organizations lama-department atshiyeneyo kurhulumente sizame ukuthi sazise abantu ukubana kumele ayenzeni mhlawumbe umaseretio kumbe ukuze azivikele kukho lokho ukubana angadlwengulwa.
Uthi unkosikazi Mujuru Mahlangu lanxa imithetho ekhona ukusetshenziswa kwayo yikho okuhluphayo esingathi implementation kumele kwenziweni?
Qinisile uMjuru mayesikhona imithetho le iyekethiswa iyekethiswa ngembangela eziningi eZimbabwe vele kulokukhohlakala okuthize uyamthola ukukhohlakala lokhu kwakwaqalisa kuhulumende kwakuya ebantwini kwakuya kuma-institutions amaningi. So lemapholiseni kukhona lathi bantu sesikhohlakele endlini yathi ngirethelwe umntwana umfo wethu nebethi angicabanga ukuthi umfo wethu ngiyonsapotayo ngiyongithetheyo ekhaya sengibona kungcono ukuthi ngithule ngoba ingabotsha ngizakufa ngendlala. Uthole ukuthi mhlawumbe okudlwenguza kusezilini kakhulu uthola ukuthi kuyafika mhlawumbe ngisaba ukuthi ngiyangeke kodwa ngikhohlwe ukuthi umntanami-ke impilo yakho ngiyibulile lo muntu asuzaame khona nalapho uzabekho qhubeka ngoba ekwazi yiyo okhangele imuli okwesinanzela ukhona kuloku ukuthi kulokufumbathiswa kwamapholisa ngisehlangana lezindaba zinto amapholisa ayafumbathisa nxa uthe wayaripota uthole ukuthi ufakazi obhizi akusekho umuntu lwana ngaxa sekusekhothi sekuthi akusela kufakazi obugcweleyo uthole ukuthi umntwana seyekelele okunye indlela I think okwenza kuthona kube lokukwekethiswa komthetho futhi kuthona nxa uthe wahlukuluzwa akube le ndlela yokuthona uphathwe ngesinzotha ukuze la ukuthi hayi ngoba esikhathini ama-victims yethu khuluma ngabo ukuthi indaba ungahamba ngawaripoti ukuthi khona ayi ngahamba yazi ngathi yabangqula kakhulu uthi uma uzanzela la uye indlela abamphatha ngayo ukuthi hayi usibona ukuthi a-a ayisikho sibili. So ama-victims friendly department la emapholiseni ethu kumele abone ukuthi abantu abangena khona ungena engqele ipholisa kumele kula nto aba-trainiweyo abanazela ukuthi bakhangela njani laba bantu ngoba vele usuhlukuluziwe ungaphinde uyengena endaweni yohlukuluzwe kuyo khona ngimhlukuluze futhi kuba wesi ukuthi
Mnumzana Ndebele bakhona asebeke bathi obhinya kumele bafake insimbi phansi khonale baphenduke babe zinkabi. Unkosikazi Mgabe kunsukwana ezedluleyo laye uthe mhlawumbe obhinya kumele baqunywe amakhanda uthini ngalokho?
ungananzelela eZimbabwe indlela ekugwetshwa ngayo abantu abadlwengulileyo. Imboni ngani hayi isigobo sakhona siphezulu okufaneleyo, siphezulu kakhulu. Kusafika isikhathi eside sihlala sibizwe ukuthi hhayi abagwetshi isikhathi eside singaka abagwetshi, but kukhanyani khonona khonana kutshintshi lutho ekudlwengulweni kwabantu. Into engibona ngani ifanele ubana yenzakale ukuthi abantu bona labani abadlwengula abantu bazame mhlawumbe ukuba kuthi bangenise ku-counseling, sikhulume labo bazwisise into abayenzayo. Communities kukhulume lawo emakhaya ngale abantu bezwisise udaba lona lolo lokudlwengulwa kwabantu, ukuthi vele uthi nxa kuthiwa umuntu urepha umuntu ukurepha yikwenzani. Abanye vele okunye bayake nabo njengabantwana abancane kwesinye isikhathi into yabo kungosibari xonto xa kungosibari emnathi yomnathi kamkhosikazi ulelungile lobana alale laye. So ezinye izinto zona lezo kwesinye isikhathi abantu babesithi yi-culture abayenzayo. Okunye akudingi akukhangele akumelanga sikhangele kakhulu kuphela ekubafakeni ejele kuphela, but kumele sibone ukuthi bona labana abaphambanisileyo labo baboniswa ubana baphambanise okunganani.
Lapho ke besilalele ingxoxo ebiphakathi kwesiphathamandla sewoza uNkosazana Makotonga Mahlangu lesiphathamandla senhlanganiso yePadare enkundleni umnumzana Zipho Ngezipho Ndebele bebexoxa ke lo ntungameli inkomo weStudio 7. Kwezemidlalo ke imidlalo yenkezo yeWorld Cup iyaqhubekela phambili ke eBrazil, lapho ke obekudlala sikhuluma nje bekudlala iIvory Coast enqotshiweyo naiCroatia nge-2-1. Kuthi ke izolo elinye njalo iqembu lezwekazi leAfrika iCameroon lihle lakhitshwa kumidlalo le ngoba linqotshwe yiCroatia nge-4-0. Abaningi ke bakhengelele ukubana ngesikhatshana nje esilandelayo kuzaba kulo mdlalo omkhulu we-England le-Uruguay. Sixoxeke lomlandeli womdlalo wenguqu umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu ukuze sizwe ukuthi uyibona njani ke imidlalo ikakhulu amaqembu ezwekazi leAfrika.
Kube kubi nje ngoba yehlele ukuthi dlulele phambili sokwayo kunjongana lokho kwenzakale kuSpain la isofana ibheke emuva ibuyele, kodwa ayi disappointile ngoba besithembele kuyo kakhulu iCameroon njengetim enkulu yaseAfrika ukuthi mhlawumbe izosenzela ngcono. So hayi kwalile sithembile.
Ye manje ngokubona kwakho njengoba iCameroon iyo kade inganithenjiwe emazweni ezwekazi leAfrika, ubona ngani kathesi abalandeli benguqu sebekhangeleleni?
Ya ngokubona kwami bona nthi abalandeli benguqu khona manje sebekhangele iCote d'Ivoire, iGhana. Loba nje iGhana ingazange idlale kuhle ekuqaleni, but hayi sithemba lisesekhona. iCote d'Ivoire idlale kuhle emdlalweni wokuqala, so emdlalweni olandelayo mhlawumbe ngasinika ngasenzela ngcono. Wama engathola i-draw loba ithole iwine namhla kukhomba ukuthi siyabise sisesimene sidle kakhulu. Ngaphandle kwalokho kunzima.
Kodwa yona imidlalo uyibona njani nxa sikhangela esidlaliwe lokuthi amanye amaqembu akhanya enqobile kade engakhangelelwanga, ukubona njani nxa ukhangela imidlalo le?
Ya kube nama surprises njengento eyenzakale kuSpain. Uma sikhangela iSpain idlala amagame ayi-2 hlosa ibhorela i-1 yahlohlwa yi-7. So hey kunzima, khanya kunzima. Then iNetherlands indlela edlala ngayo ayidlala ngizinga eliphezulu ukukhomba ukuthi ingila yi-chance enhle ukuthi ingayithatha le nkezo leyo. Leli sikhangela iBrazil layo hayi ingconywana, kodwa-ke ngibona ngathi ibhora i-team edlala ibhora elingathi lipholishekile, ibhora elihle sibili so far yiNetherlands.
Lo ke nguJays Simana Mpofu umlandeli womdlalo wenguqu bekhuluma ke leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Put your flags up in the sky, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani. Wathi ke sikhangele inhloko yezindaba kade silazo lamhlanje. Amapholisa eHarare abopha umhleli wephephandaba leThe Sunday Mail umnumzana Edmund Kudzai njalo wabikwa edinga ngamehlo abomvu umhleli wephephandaba elizimeleyo eleZimbabwe Independent umnumzana Dumisani Mleya. uZulu wethesa imithethwandaba induna amapolisa kanye labezokholo umlando okungathembeki phezu kokuphathwa kwendaba zokudlwengulwa.